sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethisananzela ukuthi ngabomhlobo laba besishoneni. So sasesihamba siyakhulumisana labo ukuthi kanti nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusetshenzwa indaba abani ikwabo kuqa sekhona umsindi.
Amapholisa akobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ngemva kokutshengisela endaweni eyakhelwa i-Egodini Mall.
Lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe nenye idebt sokumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale? Because esikufunayo ukuthi kube le ndlela ecacayo, kube le justice.
Izakhamizi zakobulawayo zithi kazibone sizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa lahlawuliswa ifine ngemva kokutshengiselwa okwenzakale endaweni eyakhelwa amavinkili lesilindo semichova lamabhasi eGodini Mall. Abe-MRP batshengisele besithi akuqatshwe izizalwane zesigaba seMandebeleni ekwakhiweni kwale ndawo, hathi abasuka kwezinye izigaba zelizwe. U-Anastasia Ndlovu usiphalo ludaba ekobulawayo.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Vanet Meyer Ncube nguye yedwa obotshwe ngamapholisa ngemva kokutshengisela eGodini Mall bethi ulenkani. Uncube ukhululwe lamuhla ngemva kwemini enkulu ehlawule $20 ngemva kokuba inkampani yeTerracotta eyakha eGodini bethi ababoni kulecala abangalethesa isibotshwa ekutshengiseleni kwabantu. Uncube ulandisa udaba lokubotshwa kwakhe.
Bengibotshele eGodini kusite 60. Kundaba le eGodini okule company lekuthiwa iTerracotta. So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethisananzela ukuthi ngabomhlobo laba besishoneni. So sasesihamba siyakhulumisana labo ukuthi kanti nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusetshenzwa indaba abani ikwabo kuqa sekhona umsindi. Kodwa navele umsindi ubungekho kangako ngoba nalabade besebenza sibachazisele ukuthi izizathu kungani sitha sibafuna eGodini. Bazizakubathi sesithe sesifuna i-management yankhona ngoba bebesithi bona omunye besithi ngoyenkayi, omunye ngoyebhinga, omunye ngoyetsholojo. Sathi bisani izithupha zenu ukuze sithole ukuthi lingabetsholojo lebhinga yini, bathi abalazo. Sathi asihambeni ehofisini kumanagement yenu siyebona ukuthi iqiniso linalivela.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba amapholisa aweZimbabwe abopha abantu besebenzisa imizwa yabo bengalandeli umthetho.
Amapholisa eBulawayo Central atshengisele ukuthi asebenza ngemizwa ngemva kokubana bebophe uVanethi Ncube bemethesa icala lokuba yisiqholo okusibonise ukuthi basebenza ngemizwa, abasebenzi ngomthetho. Lalapho bathe sebebize abakhulu beTerracotta babuya eCentral ukuthi bazovulela uMeya Ncube icala. AbeTerracotta bafika bala bathi bona icala kabaliboni, ngokunjalo abayikumbophisa, okubangele ukuthi amapholisa athi azamvalela uVanet alale khona ngale kwasokusithi ke namhlanje emva kwemini enkulu wasebhadala ifine $20 sebesithi bamcharge nge-disorder conduct.
Umabhalane jikelele wemthwakazi Republic Party umnumzana Akhimi Mhlanga uthi okwenzakale kobulawayo kulandela ukubotshwa okungekho emthethweni kwelunga labo yinto abanyeke bayivume ngoba amapholisa awabahloniphi njalo bakhulumisane kubi labo.
Okwenzakale kobulawayo lapho ilunga lethu libotshwa kungekho emthethweni ngamapholisa bethi bona bazama ukumkhawulisa into esingeke sivume thina njengentsha yakomthwakazi. Into eyenzakalayo ukuthi amapholisa akasihloniphi, loba sifika e-police station sisithi thina siyangena, ipholisa elisemnyango lisitshela ukuthi siyahlanya, saze sagcina sisiyabonana lo member in charge. Member in charge wasupporta na le police lele lisekela ukuthi liqondile uma disitshela ukuthi siyahlanya. Kambe amapholisa engasitshela ukuthi siyahlanya thina sibuya kuzofuna uncedo kiwo. Yikho bona khona ukuthi amalungelo oluntu kulo mhlubulo emandebeleni kahlonitshwa nguhulumende wehalale.
Ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla ezombusazwe sekusolwe kabanzi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho, kukanti bevele benelungelo lokutshengisela. Okwamanje amapholisa aphakathi kokucwayisisa ukuthi umnumzana Itai Zamara owanyamalala ngemva kokuba edume ngokutshengisela kanye lokuhlukuluzwa ngabomthetho ungaphi ngoba imuli yakhe ilokhe imdinga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe committee yedalela eParliament ebona ngezemali bebekobulawayo namhlanje bezokuzwa imbono kaZulu ngokuphathelane lomthetho ozavumela uhulumende ukuthi athathe isikwelede senkampani emba lokulungisa insimbi eyeZisco Steel. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidiphose ezingamakhulu amahlanu amadola, i-$495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulo mhlangano omnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini, njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani. Ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede, uZulu wacina ebhadaliswa izikwelede kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulinyoka kuthiwa yi-RPZ Debt Assumption Bill, whereby abantu babegcwele lenhlanyelo lamatrekitha, kodwa ngocinga zothiwa abantu bazana, abantu abangaholi lutho babhadale i-tax eningi ukubana kuthikeke i-debt liyana. Nango atesi uhulumende sebuyela kweZisco Steel isiyibhadale, kuze kube nini sibhadalana lezikweredi ezingacubungiswanga, ezinga-investigethwanga, esingakwaziyo ukuthi zaphelela ngabi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede, ethi umumo welizwe awuvumi ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhalale umsebenzi.
What about izinto ezafetha abantu phansi? Kathesi ama-doctors aku-strike, but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe ne-immediate sokumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale?
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini, njalo labo abaficwa belamacala bajeziswe, ethi sebediniwe njengoZulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-Section 300 we-Constitution, njalo nxa bekhangelela laphana ukuthi kwahamba yani sicela laba ababonayo becriminalize ngoba batshontsha imali, sesibhadala thina batisibhadala into esingakaziyo. Sicenga sisenze i-oditi kungatholakala abawonileyo ehambe emajele sesidinwa ngokube sitshontshele izimali.
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokho kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhuni kakhulu ngendlela ukuthi uhulumende zonke le nto zisenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezimele zisetshenziswe ngayiphi indlela kodwa wayekela yena kwaze kwafika isigaba esinjengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezezikostile zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli committee umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisana loZulu njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Umbono yabantu ephumayo ithiyathiyene kodwa engakutsho kakhulu okuphuma esobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababe belokhu bethwala izikwelede zemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe yiParliament njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale leParliament ahlala kucommittee ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede kwenziwe ngozibandlela lonyaka kodwa awukadluli edale leParliament. Ikhampani yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakampani amaningi kobulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekampani yeZisco Steel lawo avalwa. Amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazikuthola eZisco. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ngesikhathi amakhulu lamakhulu abeZimbabwe ahlala kweBotswana belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika, abachayeli bakhonona ngokwehluleka ukuthola incwadi yezimota, ama-temporary import permit, okumele atholakale ebulenjini be-internet. Intatheli izindaba eStudio 7 Martin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweBotswana.
Ugatsha olubutha umthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lwasungula uhlelo lokupha incwadi zokungenisa imoto yeZimbabwe kwesikhatshana olwama-temporary import permit iTIP ebulenjini ngenyanga edluleyo. Lokhu iZimra yathi linyathela lokuzama ukwehlisa inani labatshayeli abafola emngceleni wetshiyeneyo belinde ukuthola ama-TIP kodwa abatshayeli sebekhonone ngokuthi abatholi isizo ebulenjini be-internet bezama kodwa besehluleka. Imizamo eyenziwe yiStudio 7 ukuthola leli fomu ebulenjini bungqilane lomduli ngoba ikhasi lemzili umntwana sehluleka ukubhalisa abatshayeli ngokupheleleyo. Umunye umnumzana Sifas Chuma uthi laye usekwazama ukuthi athole iTIP ebulenjini kodwa wehluleka.
Khona nje vele into ebisikhathaza kakhulu uma usiya eZimbabwe emagoda ngamalayini, you know, le system nje ungeke ube yazi ukuthi usuka lapha uye lapha uye lapha, but bebesiphe ihope ukuthi sokule ETIP yabo le khona. But when you go online layo ilama frustrations ayo, it's not as effective ngendlela ebesikhangelele ngayo as it is. We're trying to see to get documentation yonke ilungile ukuthi umuntu asefika atendisazi.
Abachayeli kumele bangene ngenombolo zepassport ukhasi lapho utholakala khona iTIP kodwa okwaneliseki okwamanje. Umzana Carlton Ndlovu uthi kade bethabile ukuthi ukufola emngceleni belinde ama-TIP sokuyinto edluleyo ikakhulu bekhangele ikhefu elifanele Phasika kodwa ukwehluleka ukuthole lamafomu ebulenjini kutsho into eyodwa.
Kutsho sizaqhubeka silayina eboda, manje sikhangelane lekhefu eliphithizelayo elifana lePhasika asilibonanga. Sithemba lokhu kuzalungiswa masinya abantu bengakayi ekhaya.
ukuphuza ukunikeza ama-TIP emngceleni yikho kwande ukuphulisa isihambi okumele zihlawule imali ephakathi kwamadola amelika amachumi amane lamangamachumi ayisikhombisa ukuthi bangene le mota eZimbabwe. Umnumzana Anelo Nkomo uthi iZimra bekumele iqale ibe lesiqiniseko sokuthi uhlelo lwayo luyasebenza kuqotho ngaphambi kokunxusa abachayeli ukuthi balusebenzise.
Bekufanele benze bebe lesiqiniseko sokuthi uhlelo lolu luzasebenza. Kuyadanisa ikakhulu sikhangele ikhefu kanje.
Inhlanganiso yeZimra kade ingakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo weStudio 7 okade ufuna ukwazi ukuthi inkinga ingabe ikuphi. Kusenjalo sewuqale ukuphithizela izimoto eziphuma eBotswana kanye leZimbabwe ezibhekise eZimbabwe, iningi zithatha nalesi hlobo labangani ngekhasi lesikhathi sePasika. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Zabron kwele Botswana.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane sisuzeni bomama sixoxa ngokwenziwe ngabesifazane ngalinyanga kaMbimbitho okuyinyanga lapho kunanzwa khona imisebenzi yabo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela abalondoloza ukuthula abomanyano wamazwe omhlaba bathi ukufakwa kwendawo yoku kwataza abedlula endaweni ePuntland kwele Somalia sokuncede kakhulu empini yokuvikela imisebenzi yamaqembu yabalwa becatsha abe Al-Shabaab le-ISIS. Inkokheli yebandla elibusayo kwele China ele Communist Party ibikwa ithatha amanyathelo okuqondisa okuphuma emisakazweni kamabonakude e-TV imifanekiso yefilimu ebonwa ngabantu kanye lengwalo okumele bazibale. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Ugatsha lwezokhetho lweZimbabwe Election Commission luthi kulamabandla adlula ikhulu lamachumi amathathu azancintisa kukhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi sokusungulwe njalo umanyano wabafuna ukuncintisa kukhetho lwamakhansili olwabaphikisa bezimele. Sixoxelo sakhulayo ozancintisa ephansi komanyano we-MDC Alliance umnumzana Rodney Jele endawonye lomnumzana Zenzo Nkomo othi laye uzancintisa kukhetho lokudinga uzamela imguza edalele ephalamende onguye njalo osungula lingxoxo.
Ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi ama-independent uma ngingaqala nje lapho asuka edalwa yikuncipha kwamathuba kwabanye abantu emaphathini wabo noma iy'ngxabano eziba khona phakathi eqenjini ezigcina zilida ukuthi umuntu abone ukuthi angiphume ngizimele, mhlawumbe ngoba ebona ukuthi angaba nabalandeli kuleyo ndawo. Kodwa-ke ubuningi bamaphathi akuvamisile ukuthi kube yikho ukukhipha abantu ukuthi kubeke kuma-independent. Sesizamile futhi uma ngibuka mina ukuthi amaphathi athe esanda kodwa aphinda ancipha. Ngoba ungakhangela manje i-MDC Alliance umbimbi lwamaphathi awu-7 akhuluma ngezwi elilodwa azancintisana namaphathi amaningi ebewona eyiphathi eyodwa. Yebo kambi siyabona amaphathi amaningi ikakhulukazi aqhamuka ngakuhlangothi lukazanu-PF kodwa-ke eqiniso lonke ukuthi awamaningi mhlawumbe ngaleyo ndlela esicabanga ngayo. Kodwa-ke futhi noma emaningi akusikhona isizathu esenza abantu bafune ukuma bebe ngama-independent.
Okay, hayi kwezwakala mnumzana Nkomo. Mnumzana Jele wena othini? Ukubona njani wena ukuthi kungani amabandla ayagcwala labantu abazimele?
Ya yeah, maybe ngingezelele khonapha kubaba uNkomo ukuthi I think at the end of the day okunye ukukhozelayo khona ukuthi abantu beqini bezimela bodwa kumbe amabandla eqini isiba maningi because at the end of the day and we exercise ama different views. So omunye umuntu nxa ebona ngani organization akade iyo ayisahambisani lalokhu yena kucabangayo uqini ibone ngcono ukuthi ngono mina ngiphume maybe ngcinge labo group abangani bayasupporta bizinze lokwethu beziphushele yabi agenda abafuna ukuyipusha. So I think in addition to akade khulunywa ngobaba uNkomo maybe that's my contribution.
Ye baba uNkomo siyabona ukubana iminyaka yonke kusiba lokhetho bengani banenganyana abakhona abafuna ukuncintisa kodwa sekufika ukhetho sibone sebebalutshwana ikakhulu abafuna ukuba ngomongameli. Ubona ungani kugcina kuhamba njani abantu bayabona yini ukuthi bamotshi isikhathi sabo?
Ye isikhathi enyinto babugandi yile ukuthi izinto ezimbili la okunye ukwanda kwamaphathi kusuka kuyimsebenzi mhlawumbe eyeqembe libusayo lakhe amaphathi amaningi ngenhloso yokufuna ukuthi kuhlukaniswe amavoti. Kodwa futhi okunye kwenziwa ukuthi kunemali phela ekufomeni amaqembu ekubhaliseni iqembu ukuthi lingenele ukhetho. Abanye abantu bayebeyifunela nje lezo mali ezinye ezingeza kulabo abantu abaxhasayo esingathi ngamadona ezinye imali eziphuma kuhulumeni ngokomthetho nje weconstitution ukuthi vele amaqembu angenele ukhetho kuba nemali ayizuzayo yokuthi ibalekelele ukukhankana. So yilezo zizathu eziyakwenza ukuthi kube namaqembu amaningi. Kodwa sithi uma sisiya phambili umuntu ethi mayesebona vele ukuthi ithuba alikho ngoba uvele likade lingekho sobe seqala-ke uhoxa. Yilezo zizathu-ke eziba khona uma kuyokhethweni ukuthi baba baningi osomathuba kanti abaningi bakhona abantu nje abafuna ukuzenzela imali kuyiprocess yokhetho.
Ngingangezelela nami khonapha.
Ye, ungangezelela.
Ya, okunye I think kanti singabantu isintu sithi umuntu kumele azinuke amakhwapha. Okunye kuyabe kukhona ukuthi hayi maybe lawo uyabulesifiso but nxa usubona amanye amajaha egijima lapho esenza amanye amarali begcwalisa ama-stadium wena engxinye uyabula abantu abayi-5 obafake esikhwameni uhluzinuke la amakhwapha ubone ukuthi hayi kutho ukuthi i-capacity yangikhona yiyengelayo. So this is why maybe nxa sokufika ku-presidential abantu bacina besiba limited because uyathola ukuthi kulamanye amaphathi o-president bamaphathi they are opting ukuthi be-contest as MPs they are opting ukuthi be-contest as councillors because babekwazi ukuthi hayi phezulu ngale kufuna amadoda aqinile yagijimayo TV.
Lo-ke ngumnumzana Rodney Jele osakhulayo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ozamela isigaba senkulumane kobulawayo exoxa endawonye lo mnumzana Zenzo Nkomo ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela imguza edale lephalamende. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Yilizwe lemelika lithi amapolisa ensita akwele Russia asebenza elizweni leli phose angamajumi amahlanu kumele aphume aphele ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Yilizwe lemelika lithi lizavala njalo leofisi yakwele Russia esedolobheni leSeattle eWashington eseduzane lamagceke endizamtshina zebutho njalo lenkampani ekhanda indizamtshina eyeBoeing. Umongameli Donald Trump wenze lokhu kulandela imizamo yeRussia yokubulala umnumzana Sergei Skripal nomntanakhe uYulia isebenzisa umuthi obulala ngokuvimba imithambo lokunye okufanayo. Ababili laba basesibhedlela lapho abagula khona okumangalisayo. Ilizwe leMelika seliqalisile njalo ukuxotsha amanye amapolisa ensita akweleRussia alitshumi lambili asebenza kunhlanganiso yeUnited Nations okuthiwa kawasebenzi ngemfanelo. Ngaphandle kwelemelika ilizwe leBritane lamanye angamajumi amabili lane kanye leNATO asexothe amapolisa ensita akwele Russia alikhulu lamajumi amahlanu. Umkhokeli kahulumende wakweleBrithani unkosikazi Theresa May uthi okwenziwe lokhu ngokokuqala ukuthi amazwe wonke omhlaba jikelele axotshe amapholisa ensitha akwele Russia ngesikhathi esifanayo. Ezinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi ukuxotsha amapholisa ensitha la kuzakwenza ukuthi wehle ukucutshwa kwezizalwane zeMelika lilizwe leRussia. Uthi benze lokhu njalo ukuthi batshengisele ilizwe leRussia ukuthi kubi abakwenzayo, ikakhulu ukuzama ukubulala omunye wabo. U-ambassador Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations uthi amapholisa ensitha la asebenza okungavunyelwayo eMelika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikamnumzana Donald Trump, uthi ilizwe leMelika lizimisele ukukhulumisana leRussia nxa lingaguqula izenzo zalo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo namhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela imidlalo yeviki yesithathu yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe emini namhlanje.
Iqembu leChicken linqobele Mutare City nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eluvivi, njalo ohlohlele iqembu leChicken nguDaryl Nyandoro. Limpumela itsho ukuba iqembu leChicken selilemiklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu leChicken uJoey Antipas utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe kumele lilungisise phambili ngoba abagadli bakhe bedlalisa amathuba abawatholayo.
I thought we had a good performance, but we just need to work on.
Sidlale kuhle sibili okwanamhlanje, kodwa into esimele siyinanzelele kubana okuqathekileyo kubana sihlohle. Esike ufuna kathesi kubana silungisise sibe ngabantu abahlohlayo, ngoba akuncedi ukuba sibe lamathuba kodwa singawasebenzisi.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leBulawayo City libe ngutshiki lobhanqa leqembu leBulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni yePapa Field. La maqembu abe ngu-1-1. Iqembu leNgezi Platinum linqobele Dynamos nge-1-0. Elecapes United libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leFC Platinum. Iqembu leZPC Kariba linqotshwe ngeleHerentals nge-1-0. Eleyada linqobele Black Rhinos nge-3-1. Kuthi iChapungu leHarare City zibe ngutshiki lobhanqa 1-1. Imidlalo yeviki lesithathu iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu le-Islanders lizadibana khona leTriangle enkundleni yePapa Fields, kuthi eleJapan iMaine lizadlala leLimitroot naseMaclass. Ngiyimele iStudio 7 ngokoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngamandebele ingoma kaZinja ziyamlumba isigubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba zethu. Amapholisa koBulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa ngemva kokutshengisela kwalo endaweni eyakhelwa iGodini Mall. izakhamuzi zakobulawayo zithi kaziboni isizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.